Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 14 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubuye ethwale imota zamapolisa angani ke isigilamkuba esabulala abantu. Lokho kwenzakala kodwa kulabantu bezani paper ababonakale berekodiwe kumeeting Midlands.
Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-TRCC umnumzana Job Sikhala ulethwe emthethwandaba ngendlela etshiye abaningi bebambewa ngaphansi namuhla lapho ayetheswe khona icala elitsha elokuvimba uphenyo lwamapholisa.
Ukuphila sokunzima ezikolo sokunzima, izikolo fees ziphezulu, amarenti ayadula, abazali bahola imali ezincane, so konke lokhu ku-affecta umntwana esikolo osesehluleka nje ukuthi la enelise ukudla.
Kuqhutshwa umhlangano wokucebisa abesifazana ngendlela zokuzivikela kundaba zokuhlukuluzwa ngokocansi. Abamabandla aphikisayo basola umongameli Mnangagwa lamanye amalunga ezanu-PF phezu kwenkulumo abathi ziphehla udlakela phambilini kokhetho luka-2023. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wesigaba sezengeza West edale lePhalamende njalo engumsekeli kamgcini sihlalo webandla leTRCC umnumzana Job Sikhala umiswe enkantolo njalo namuhla esetheswa icala elitsha elokuphazamisa uphenyo lwamapholisa kudaba lokuthunjwa lokubulawa kukankosazana Mo Blessing Ali. Usikhala ulethwe emthethwandaba ngendlela etshiye abaningi bebambe owangaphansi. Imota yamapholisa abekuyo ibilamafastela angakhayeliyo njalo ize ikhatshwe ngeyamapholisa ohlangothi lweRiot. Usikhala kuthwe kumele aphenduke emthethwandaba kuleli cala ngenyanga ezayo. Kodwa uzaphindela emthethwandaba njalo kusasa kolunye udaba abhekane lalo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Leli cala elitsha libikwa lingelisekelwa ngokufanayo lecala lakhe langaphambilini elokutshotshozela udlakela. Abakade besemthethwandaba abagoqela omunye wabasekeli besikhulumeli se-TRCC umnumzana Ostalos Gift Siziba basole kakhulu indlela usikhala alethwe ngayo emthethwandaba kamantshi.
Ubuye ethwale imota zamapholisa angani ke isigilamkuba esabulala abantu. Lokho kwenzakala kodwa kulabantu bezani paper ababonakale berekodiwe kumeeting Midlands bekhuluma ngokuthi uChamisa kufanele bulawe.
Amagqwetha amela usikhala kulolu daba awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Jeremiah Bhamu lonkosikazi Beatrice Mthethwa bathi osekusenziwa ngamagqwetha kahulumende kuyikwehlukanisa umthetho munye. Ubhamuthi amagqwetha kahulumende la athembela kuvidiyo inye abayisebenzisa ngesikhathi ebotshwa usikhala kunyanga yephelileyo ecaleni lakhe lokutshotshozela udlakela. Ecaleni lakhe lakuqala amagqwetha kahulumende ethesa usikhala umlando wokutshotshozela udlakela esithi uZulu labalandeli beTRCC kwakumele baphindisele imfa yomunye wabalandeli baleli bandla unkosazana Mo Blessing Ali owenyatsime koseke owatholakala efile ngemva kokunyamalala ethunjwe ngababecatshangelwa ukuba bengabalandeli bebandla leZANU-PF. Umzimba wakhe wafunyanwa uqunywaqunyiwe waba yiziqephu ezintathu. Kwabotshwa omunye wamalunga ebandla leZANU-PF uPius Jamba esetheswa icala lokumbulala ngesihluku esikhulu. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe ogoqela umnumzana Mlindelwa Mancitshana ziya kusola lokho kwenza kwahulumende.
Le yindlela engalunganga, le yindlela engaqondanga kusenziwa nguhulumende, yena owathi usetshengisa umehluko kulo hulumende omdala. Kodwa siyabona lokho esebenzisa ama-courts ukwethusela abantu.
Ngakolunye udaba obelusemthethwandaba we-magistrate court lamhla, umantshi u-magistrate Stanford Mambanje walele umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, R2s, umnumzana Obed Masaraure, ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso ibheyili. Umantshi uMambanje ubikwa ubelokhe edlala umacatshelana edabeni lukaMasaraure kusukela ngolwesibili, lapho ake waludlulisela phambili lolu daba esithi luzongeniswa lamhla ngezikhathi zabo 9 ekuseni, kodwa saguqulwa isikhathi kuthiwa luzongena ngemva kwehola lesibili emini. Isinqumo size sethulwa ngemva kwehola lesine emini yantambama ekugqitshweni komsebenzi emthethwandaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje, abanye bathi ibandla leZANU PF litshotshozela uDlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele idale leZANU PF Politburo izolo ukuthi bazajezisa kabuhlungu abamabandla aphikisayo athi batshotshozela uDlakela. UGibbs Dube uyalandisa.
Kulabanye abantu abasola okwenzakala eZimbabwe ukhahlanyezwa khona abaphikisayo. Omunye wabo ngumnumzana Thandazani Moyo okubandla le-Freedom of Rights Under Sovereign.
Kuningi okusamele kwenziwe ukuthi sivikele uDlakela njengoba sisiya kwezokhetho ngo-2023. Okuqakathekileyo kusemqoka sibili ukuthi sihlale phansi njengabezombusazwe sikhulumisane, sibonisane ukuthi ukutshintshana kwamandla kumbe ukutshintshana kwe-power kakusoze kutsho ukuthi sesiyizitha, njalo kakusoze kutsho ukuthi abanye kasoze bafile sefu elizweni. Kusho nje ukuthi kuzobe kutshintsha ubukhokheli. Yikho njalo nje kumele sibe le ngxoxompikiswano kakhulu sibili lalabo abasembusweni ba-understande ukuthi i-political violence kumbe uDlakela kakuyona indlela yokulungisa izinto elizweni. Okwesibili njalo kumele sibheke kakhulu kwintsha, ama-youth, indlela abaphatheke ngayo, njalo indlela sebengene ngayo kwezoDlakela, ngoba yibona kanye abayenza uDlakela lokuthayana babulalane bayenza okuhlukileyo. Ngabantu abasetshenziswayo ngoba bephila esikhathini esihlukileyo, njalo bephila impilo ezinzima. Kodwa kuqakathekile ukuthi sibe le ngxoxo kumbe sibe le mfundiso kwekwintsha, sibabonise ukuthi hayi ukubulalana lokuthayana kakusoze kusize.
Umoyo uphinde wathi
kakusoze kubanikeza imisebenzi, kakusoze kubanikeza ukudla, bazabe belonke behlupheka. Kuqakathekile ukuthi sizwane labo, sikhulumisane labo, njalo sibabonise ukuthi singaphila kahle kahle singaba amabandla ahlukeneyo, sisenze imbusazwe ehlukeneyo, siphile elizweni elilodwa, sijabule, siphile ngempilo enhle. Okokugcina njalo okusemqoka ngokuthi kumele sibambane njengozulu waseZimbabwe sonke, silwe sithi hayi uDlakela kalulungelanga ilizwe lethu.
Umnumzana Kostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla Citizens Coalition for Change, uthi
ebhuhera kube-ke lo nhlupho zokubana-ke iZANU PF yethuke kakhulu-ke ngohlelo lwethu lwemaphandleni olokumobilayiza lokukhulumisana labantu lokuronga umhlangano-ke siqoqa-ke umhlangano ngaphansi asiwathi ngamabranchi lama-sales nezindaweni ezihlala khona abantu. So namhlanje-ke ebhuhera lapho kube kulo Honorable Mochi Dziba onguye obambe-ke uhlelo lwethu lemaphandleni abayithi rural mobilization, uhlukunyezwe kakhulu ngabantu beZANU befuna ukubana bemise imeeting. Kodwa ke abantu esigabeni bathe siyaqhubekela phambili eBuhera, yikho imeeting yenzwe yaze yaphela.
Umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU PF uthi akumelanga kube loDlakela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho.
Abantu abayenza ubudlongudlongu lobu ngabantu nje kazana ababekwenza lokhu, kodwa abantwana babakhokhelile ehlozi, bakhokhelile ngezikhathi eziningi, awubaboni phambili khonaphana. Pho-ke nxa ulokuvuma ukusetshenziswa, nxa susetshenzisiwe ubotshiwe ungabotshwa akula muntu okulandayo ungalimala esibhedlela suzibonela wedwa into zonke lezi kumele abantu baziboniswe ukuze bakubone ubana akudingeki njalo akuncedi ukubana ube ngomunye okhanya ugijimela phambili usenza udlongdlong
ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingoGibbs Dube
Abenhlanganiso ye Stern Foundation bemanyene labe college laseMelika ele Wagner University basungule umhlangano wensuku ezimbili namuhla eHarare okucebisa abesifazana ngokuzivikela ekuhlukuluzweni ngokocansi. UAnastasia Ndlovu usipha loludaba.
Umhlangano wokulimukisa lokuphuma lamasu okumelana lokuhlukuluzwa kwabafundi kwezocansi ungenwe ngabengatsha zikahulumende ezichiyeneyo abalwela amalungelo abafundi ubukhokhelwa ngudokotela Rutasha Gordon umsekeli kamongameli obona ukuqala kwezemfundo eWagner University eMelika udokotela Gordon ulimukise iZimbabwe ngendlela ezingalandelwa ukumelana lokuhlukuluzwa kwabafundi kwezocansi kungakhathalekile lobuli
There is not clear communication between the students and the institutions about what the policies and procedures are or how to go about reporting.
Umqondiso weStern Foundation eZimbabwe uNkosikazi Shalini Chekenya uthi ukuhlukuluzwa kwabafundi kwezocansi kuhamba phambili ezikolo zemfundo yaphezulu eZimbabwe.
Besibonga futhi leStern Foundation ukuthi ibuye lo Dr. Rute ovelela eAmerica. Esitshela la ukuthi hayi laseAmerica sexual harassment ikhona but bona balemthetho lama systems are in place enzele ukuthi hayi umuntu engaphambanisa kanje uyajeziswa kanje and labantu ezikolo baya orientate ukuthi nxa kuyikuthi uhlangene le sexual harassment ureporta ngapi ureporta njani
abeZimbabwe Gender Commission abangene umhlangano wemfundiso lobathi sebethatha inyathela ukubhula lumlilo Unkosikazi Virginia Mwani kwa weZimbabwe Gender Commission uyakuchaza lokho.
IZimbabwe Gender Commission ekhathazekile ngokukhuphuka kwenani lokuhlukunyezwa ngokobulili ikakhulu kuzigaba zemfundo ephakemeyo. Lokhu kugcizelelwa ukuthi siyazi ukuba inani lokubika kwalawa macala okuhlukunyezwa lingaphansi kulamacala ayenzakalayo. Njenge-commission siyaphenya lawo macala amangalelweyo okunye sisebenzisana lamalunga ahlukeneyo ekusabalaliseni ulwazi ngokuhlukunyezwa kocansi. Njalo lokhu saqalayo sijonge ukuthola izimiso zokulawula ezifaneleyo. Kuyajabulisa ukuthi uhlangothi lwe-Public Service Commission lusungule imithetho yokulawula ukuhlukunyezwa ngokobulili kuZulu. Sinethemba lokuthi amanye amalungu azasungula imithetho ngokuhlukunyezwa ngokobulili ukwenqabela lesi simemetheko. Okweminyaka emibili edlulileyo, iZimbabwe Gender Commission isebenzisane leMinistry of Women Affairs lezinye inhlangothi ukusungula izimiso zeSexual Harassment Act. Sikhangelele ukusungulwa kweSexual Harassment Act kulizwe leZimbabwe.
Umongameli weZimbabwe National Students Union uBenon Ncube uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwezocansi eZimbabwe okuhamba phambili.
Sine problem kakhulu especially ebankane abantwana abangamankazana kundaba le ukuphila sokunzima ezikolweni. Sokunzima izikofisi phezulu amarenti ayadula abazali bahola imali ezincane so konke lokhu affecta umntwana esikolo sesehluleka nje ukuthi la yenelise ukudla ukudinga izigqoko lokuthi nje la yaphile njengabanye abantwana and kuhlupha kakhulu abangamankazana then bese kusenza amadoda ananzelele ivulnerability yala mankazana abesebuya bethwele khona okuncane okungayindawo but besazi ukuthi emntwini ongelalutho bazathola abakufunayo.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Khora Njebele uthi ukonakala kwesimo somnotho welizwe sekukhuphule izinga lokuhlukuluzwa kwabafundi kwezocansi kungakhathalekile ngobulili.
Ukuhlukunyezwa kwabesifazana ngokocansi kuma-tertiary institutions esikubiza sekuthi sexual harassment kuyinto ejayelekileyo kakhulu. kakhulu kuma institution, kuma tertiary institutions akithi. Lokho kubisela abesifazana emuva eku concentration kwabo esifundweni zabo. Njalo kuyabenza ukubana ezifundweni bacine bengaphumelanga kahle. No abanye bacina bezinikela ngalo ucansi ukuze baphumelele ngoba basebethenjiswa ukubana manxa unganginikezanga awuyikuphumelela kwenza ukubana ungaphumeleli esifundweni. Lokho kuyinto embi ehlukumeza abafazana, kuyinto okufuze ime ukuba into embi ebisela abesifazana ekuphumeleleni kuma tertiary institutions.
Umhlangano lo uqhutshelwe eHarare phansi kwesihloko esithi Strengthening Response Mechanisms to Sexual Harassment in Higher and Tertiary Institutions through Intercultural Engagement, Zimbabwe, United States of America. Uqale izolo, ugqitshwa lamuhla. Abangenela umhlangano bavumelene ukuba sekumele kube lemithetho yokulungisisa lolu dubo ngoba luya lukhula ezweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abanengi sebesole uhulumende ngokufuna ukuxosha abongi abakhalale umsebenzi ngenyanga edluleyo bekhala ngeholo eliphansi. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Uhlangothi lukahulumende oluqhatsha abakumsebenzi wezempilakahle olwe Health Services Board HSB lubikwa solulaye abaholi bezibhedlela zonke zelizweni ukuba balethe amabizo abongi abaphatheka ekutshengiseleni okwenzakala kumaviki amabili edluleyo. Imizamo yokukhuluma nenhlanganiso ezikhokhela abongi yehlule, kodwa inhlanganiso ezifana leZimbabwe Professional Nurses Union, ZPNU, ilobe incwadi itshela abesibhedlela seKadoma General Hospital laseParenyatwa ukuba beme ukuhlukumeza omongikazi. Inhlanganiso le ikhuthaze inkokheli yezibhedlela lezi ukuba ime ukuhlukuluza izisebenzi ngendaba zokutshengisela. Abongi abakhulumele Studio 7 abangathandanga ukuvezwa amagama abo bathi ngabethuselwa ukuxoshwa umsebenzi, ngakho ke bathi bazaqhubeka ngokutshengisela. Abalamabizo ayabe ehanyiswe kwabe-HSB babikwa bezaqala ukumiswa phambili kwabakhulu babo besethiswa amacala okutshengisela. Ukutshengisela okwenzakala ngeviki edluleyo kwamisa izisebenzi lezi sezibona ukuba uhulumende akula akwenzayo ukulungisa udaba lwazo. Umongikazi okhulumele Studio 7 kodwa engathandanga ukuba igama lakhe liveze uthi bazaqhubeka phambili betshengisela.
I-government isitshengise kakuhle ukuthi ngayela ndaba lathi thina njengamanesi umbeni abantu bonke nje abenza okwelapha eZimbabwe. Obodokotela lamanesi abalandaba lokuthi siphila njani. Khonapha sebefuna ukusixotsha emsebenzini. Bake basixotsha ngo-2018 saphendula, abanye bengabazange bephendule ngoba imali ayikho, which is why abantu bayaphuma eZimbabwe ngoba ngeke ngahlalela khonoko. Vele sayesaba ukuthi bazasixotsha kodwana akuncedi ngoba nitholi lutho. Khonapha kuthiwa ama-hearings azaqala kumbeni next week yini asazi ngoba baphonga ukwenza izinto zabo bethule. Then uzaphonga ubona usuphiwo okuyincwadana ukuthi uyadingakala e-HR. Asisesabi kodwana sizabona iphepha yayo ngo-Friday. Ingabuya ilutshwana siyabuyela e-strike ngoba kule nto ewesaba lapha. Sesukujwayele lokho ukuthi na abalandaba lathi, so lathi zenze i-strike.
Ingcishi ecubunga ezombusazi womnumzana Pride Mkono uthi uhulumende usefuna ukusebenzisa amaqhinga amabi ukwethusela izisebenzi.
Vele sokuyinto eyenziwa nguhulumende kaye Emmerson Mnangagwa ukuthi ebexotsha abantu abatshengiselayo xa bengakusuthisekanga ngendlela abasebenza ngayo njalo ngemiholo abayitholayo. Akusuko kokuqala lokhu, sabona omongi abaningi labodokotela bebhalelwa incwadi zokuthi sizowumisa umsebenzi ngomnyaka odlulileyo, njalo sibona amatitshala amaningi kathesi atshengiselayo ngokuya kuma-strike ebhalelwa njalo incwadi zama-charges atshiyeneyo. Abanye bamiswa lo msebenzi wakhona, abanye bakhitshelwa izimali ababhadalwa lakathesi.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli senhlanganiso emele ababalisi e-Amalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, umnumzana Themba kuye moyo.
Uhulumende yinhlala yenza ukuthi izisebenzi nxa zikhuluma la yena azihlukumeze, azethusele, azi jele ngokuzixotsha umsebenzi. Bakuqalwa lamhla ukuxotshwa onensi becela imali. Bake baxotshwa, kwaxotshwa labodokotela ababalisi labo ngemva lapha bake baxotshwa. Kodwa bona abantu babekhuluma iqiniso ngokuba komnotho wesikhwama sabo ukuze benelise ukuphilisa imuli zabo. Thina-ke njenge-athuzi sithi omongikazi laba umhlaka 22 seseduzane. Kumele abe sekuxotshwe umsebenzi, kumele abe lingakaxotshwe umsebenzi. Libuye sizoxhasa nani ukutshela uhulumende ukuthi ihola lesiholisa lona alisenelisi ukusiphilisa. I-workers struggle ingeke imiswe ngokuthi kuthiwa lizaxotshwa umsebenzi bomongikazi. Njengoba lathi i-workers struggle singeke siyikhalale ngoba abakhokheli bethu be-athuzi bayabotshwa.
Ngomnyaka ka-2018 umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga nguye njalo umphathintambo wezempilakahle waxotsha abongi waqalisa katsha ukubaqhatsha. Abanye babo bayithola imisebenzi ezikhundleni ababevele bekizo, abanye njalo wahle waphela umsebenzi. Ngeviki edluleyo izisebenzi zikahulumende zifungezemba phansi ukuba azisaqhubeki ngokukhulumisana lohulumende ngoba kungela okuphumayo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhlelo Live Talk asihluzeni bomama namuhla sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabafundi ngokocansi emakolishini osokubhahile i-sexual harassment. Aba mabandla aphikisayo sebesole umongameli yamasoni Mnangagwa lamanye amalunga ezanu PF phezu kwenkulumo abathi zitshotshozela udlame phambilini kokhetho luka-2023. Umnangagwa utshele umhlangano wezanu PF Politburo izolo ukuthi abamabandla aphikisayo bona athi basetshenziswa izitha bazaphathwa ngesandla esilukhuni ngamabutho bengaqala udlakela. Isikhulumeli seZanu PF umnumzana Chris Mutswangwa laye uthi amabutho ngaweZanu PF ngokubika kwephephandaba le-Newsday. Kulama video njalo aveza amalunga eZanu PF ethembisa ukuhlasela amalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-CCC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le-CCC umnumzana Abednego Pepe onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo kutshengisa into esobala ukuthi ke ingqondo yegangeni eyayiyo eyababuya beyithwele abantu bezani bevele empini kayikaphele emakhanda abo. Baliphethile izwe leli bayenza i-entitlement yabo, sebebona ngani khona liplazi labo leli lapho kufanele benze khona abakuthandayo ngoba bafuye inkomo zabo. Kodwa-ke mina engingakutsho ntungameli ukuthi okungapheliyo kuyahlola, ngoba nxa umthungameli welizwe ekhuluma ngama-security forces ukuthi kasoza goqa izandla nxa i-opposition iphehla udlame, mina ngibona ngani kuyatshengisa ukuthi usephelelwe zingqondo kancane. Esikwaziyo ukuthi khona umuntu obotshwayo kufanele ukuthi abe edale icala. Nxa edale icala, amapholisa yiwo kufanele ukuthi aphenye lolo cala athole umuntu elecala amhambise e-court. Kodwa ekwenzakalayo ukuthi sibona abantu besethuselwa ngamasotsha, nalo ungakhohlwa ukuthi-ke lapho esisuka khona sisuka ekuthini ilizwe leli lisuka ezandleni zikarobert okade sihlupha futhi laye lisize ezandleni zikamnangagwa lingene ngekhulu. So nxa silokhu sisethuselwa ngamasotsha ngumongameli elizwe kuyahlasimulisa umzimba, lokho kuyatshengisa ukuthi khona amandla wona ngwawo avela ebantwini kaselawo, usebambe abantu wabavalela esibayeni ngenkani, usethembe wona lawo masotsha amfakayo ukuthi abantu zabavumisa ngenkani. Kodwa njengoba nitshilo okungapheliyo kuyahlola entungameli.
Nanso baba Chuma, kuthiwa uhulumende webandla lenu eZanu PF nguye oqoqa udlakela sisiya nje kukhetho kanti uhlukuluza abamabandla aphikisayo.
since ukuqalisa kwe-Second Republic kusho ngobaba uMnangagwa, iZANU-PF sithethe i-backstand kakhulu entweni zonalezi ezodlame. Uthumile Msobala egcekeni ekhuluma ngakho ku-Central Committee, sakhuluma ngakho ku-conference yezebhindura last year ngo-October, sakhuluma ngakho ukuthi udlame alufunakali, abantu bengatshaywa, abantu bamancenge bekhonjise kuhle ukuthi bangene ephathinethi yeZANU-PF. Kodwa sesikunanzelele ukubana unfortunately abaphikisayo laba especially abe-TPC babuya ngento zonalezi ezodlame, bayathanda ubana bezohlokoza ngabomo ngoba bona vele ipolitiki zabo yizonalezi zokuthi bengahlokoza i-international community msithi alilabona uhulumente eZimbabwe vele ulodlame, iZANU-PF vele ilodlame, kodwa kuyibo abanjani abahlokoza. Yikho lokho okwakushiwo ngumongameli ukuthi hhayi amabutho ama-security forces wonke nxawakhangele imandate yayo ephuma ku-constitution yeZimbabwe ukuthi kumele bevikele iZimbabwe ezitheni ezingaphakathi kwelizwe nezingaphandle kwelizwe. Ngakho kuma wena izabe uzoyenza idlambe njengabe fana okwenzakala laphana uzeqine, unfortunately sokusisa abantu sebedidiliwe, abantu abanababhaya ngodlambe olunzima lokuthi bakhulela lamapholisa, amapholisa acele ngasakwazi ukuthi aqale ngabo abambe ngathi aye nga yiko wakuthi bese ungene ama-security forces angama-short.
Nanso baba Pepe,
uyazi into kamili kulento emangalisayo, kwesinye isikhathi nxa ungavele ube umuntu wezani kwesinye isikhathi uyamsupha ukudefenda konke. Okwakuqala, kambe umuntu ongayenza udlame ekhangele umuntu othwele umbhobho oyabe e-wrong nxa ebulala omunye ngubani? Ngoba umuntu ohamba ngezandla udlame lwakhe lunqotshwa yikubotshwa lipholisa afakwe izankolo, kanti lunqotshwa yikuthi isotsha likhombele umbhobho lidubula umuntu. Ngoba lapho okulodlame oludinga isotsha khona kuyabe sekulomuntu ongene ngombhobho. Into ekhulunywa nguMnangagwa njengoprezident ukuthi kona abantu be-opposition sizadila labo ama-security forces, iyatshengisa ukuthi kona yena ngwakhe, ngoba lo dlame lwangikhona athi kona uzadila leso, angikaboni oludinga ukuthi angakhuluma nge-security forces ba kathesi sonke nini, kumbe unje lawentunga ukaluboni lobani kakaluboni. Pho ukuthi usithi pre-empt ukuthi kuzaba lodlame oluzadinga amasosha, ukuthatha ngaphi? Anti yabona ukuthi yinto evele isilungiswa ukuthi kuzadingwa abantu, kwenziwe njengama-dissident ayekhona, ukwadingwa abantu ukuthi bazenze ama-dissident so that abantu bahambe bayebulala abantu. So yikho sebefuna ukwenza kadeso. And umongameli uwenze njengomgabe ngo-1982 ebisigugrawundi, wayebuse ngendlela efana nayo. Amandla kawadefendwa njalo, ngoba amandla elizwe anikwa ngabantu abavotayo, and kabafoselwa, kabavunyelwe ukuthi bazikhethele lokho abazikhethela khona, bangaze bafoselwa.
Baba Chuma, siyazi ukuthi uhulumende uthi uphakathi kokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service, lona olwalulolonga kumbe olulolonga laba abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber. Siyazi sesike sababona abasakhulayo laba besetshenziswa kundaba zodlakela ilibandla lenu leZANU-PF. Kulokwesabela ukuthi ngokuvuselelwa kwalolu hlelo khathesi lilungiselela udlakela kuphela kukhetho luka-2023.
Xa sesibuya kundaba ye-National Youth Service le, khathesi ivulelwe umuntu wonke, okutho ukuthi naeven umyethi we-TPC layo uyavunyelwa ukuhamba eyotrena. Ayiseyonto yeparty but isiyinto e-state ekuthiona wonke umuntu, ngoba laphana it's about i-patriotism, lokuzibamba kuhle njengentanga umuntu osakhulayo. Akulani izuku eparty, akulani nani, but kula okokwenza ngokwe ama-doctrines of Zimbabwe, ama-principles e-Zimbabwe, sivela ngaphi siya ngaphi.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga leZANU-PF. Ubexoxa endawonye lelunga le-TPC umnumzana Abednego Pepe. Lithiye indlebe kuhlandla lesibili lalingxoxo kuzindaba zethu zekuseni kusasa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-TPC umnumzana Job Sikhala umiswe njalo enkantolo namuhla, esetheswa icala elitsha elokuvimba ingalo yomthetho. Kuqhutshwa umhlangano wokucebisa abesifazana ngendlela zokuzivikela kundaba zokuhlukuluzwa ngokocansi. Aba mabandla aphikisayo basola umongameli Mnangagwa besithi uphehla udlame phambilini kokhetho luka-2023. Kwanele Mthwakazi, yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.